Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 24 kuzibandlela 2022 igama nguNtungameli Nkumo ezihamba phambili.
Thina siyakwamukela siyinhlangano ukuthi hayi at least inkulumo leyo isizohlalwa kuqoxiswane phakathi kwenhlanganiso yabo ukuthi into le kumele iphatheke kanjani kangcono.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe le-ANC alivumelani lembiko ephehla inzondo eqondiswe ebantwini bokuza ememethekiswa ngamanye amabandla aphikisayo.
Kuyathokozisa ukubona i-United Nations ihlala phansi ithatha udaba lweZimbabwe ngendlela eqakatheke kangaka.
I-United Nations Human Rights Council iqhuba umhlangano wokuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. IMelika ithi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kwindaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thize. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube abantu ababili kuphela nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amashumi ayisikhombisa 75 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula kancane inkulungwane ezintathu 3110, kuthi abahlatshwe esibili labo baphose babe linani elifanayo 3007. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 787. Ngompalakazi inani labantu ekade bephethwe ilumkhuhlane ngasikhathi sinye liqansela yaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000, kodwa kathesi selehlela yakunkulungwane eziyisishiyankalolunye kuphela 9,661. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe alivumelani lenkulumo ezilakho ukuphehla udlakela oluqondiswe ebantwini bokuza eziphuma kwamanye amabandla aphikisayo. Amabandla la akuqela ele Patriotic Alliance elithi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingela maphepha kumele zixotshwe kweSouth Africa. Amalunga aleli bandla ake abhoda eJohannesburg engenela abo kuza ezindlini lasezitolo zabo esithi kabaphume baphele kulelo lizwe. Umkhokheli webandla le-EFF uMnumzana Julius Malema laye uke wabhoda ngamahotela lamakhefa wona athi aqhatsha abo kuza kuphela echiya isizalwane zeSouth Africa phandle. Egqiba umhlangano we-ANC National Executive Committee lekhotla izolo, uRamaphosa uthe ibandla lakhe kumele libe yilo elihamba phambili ekukhulumeni ngendaba ze-immigration njalo lingaze lavumela inkulumo eziphehla ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe izizalwane zaseSouth Africa. Uthe ibandla lakhe kumele likhuthaze abazakwele South Africa ukuthi badinge amaphepha afaneleyo ngoba leyo kuyindlela elondoloza ukuthula elizweni lakhe lasezansi e-Afrika. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Uhlupho olukhona lapha eSouth Africa yikusweleka kwemisebenzi namathuba kuntsha nozulu waseSouth Africa jikelele. Lokho kubangela ke umuzwa lo kungathi abantu sebezizwa sekungathi abantu bokuza baningi. Futhi ungananzelela imisebenzi injwayelo yabantu baseZimbabwe yiyo ke mhlawumbe awangathola abantu baseSouth Africa nawo becomputer kuyo. Pho ke lokho vele kunawo lo mthelela ukuthi abantu base South Africa sebengazizwa ngathi bona sebegudluzekile emisebenzini bese bezibuza ukuthi kungani abokuza beyiba abakhanya besebenza kuleyo msebenzi. Uma simlalelisisa kahle thina uJulius Malema kasimuzwa ethi abantu bangaphandle kabangabi khona. Kodwa ukhala ke asithi yena abantu emisebenzini ngokuqhathwa lapha kube lezilinganiso ezibukisa ibalance yokuthi kunama-locals kanye nokuthi phela sekunabantu bangaphandle abasebenzayo. So angeke ngimgxeke mina ngithi mina hayi abanye abantu bathi usehlamukela ayilutho angiboni ukuthi lo muzwa lo ukuthi abantu bangaphandle bangasebenzi. Kubuzwa nje kuphela ukuthi into yakhona inesilinganiso esilinganayo na. Nathi asileni ngeqiniso ngoba akuzwakali kahle nathi kwekwethu umuzi masingazithola abantwana abasebenzayo beyi 9 out of 10 kumbe sebeyi 10 out of 10 abalapha ekhaya bengasasebenzi. Kuyadala lowo mthelela wokuthi abantu bese bengathi sebexophana.
Aba kwamanye amazwe ubona bemthemba yini uRamaphosa ikakhulu abeZimbabwe nxa sikhangela ukuthi uhulumende wakhe sowamisa uhlelo lwama-special permits?
Noma bengamthemba kumbe bengamthemba abantu, iqiniso ukuthi ungumongameli weSouth Africa and ma esekufaka ukuthi babone ukuthi ibandla libusayo kuzomele lidingide kakhulu lendaba. Thina siyakwamukela siyinhlangano ukuthi hayi at least inkulumo leyo isizohlalwa kuxoxiswane phakathi kwenhlanganiso yabo ukuthi into le kumele iphatheke kanjani kangcono. Endabeni lokuvala ama-ZTP nakhona nathi sikubona ukuthi kwenziwa ngesikhafukhafu and ukubukeka ngathi kwakule pressure evela kubo Put South Africa First nezinye inhlangano ezazifila akungathi kubi ukurenewa kwe-ZTP. But ingcazelo esiyitholayo from uminister yikuthi hayi i-special dispensation yayingeke ihambe unomphela. Kwase kumele ifike lapho ekhawula khona ngoba yayivele i-temporary measure abantu bazomele bamigratele kula ma-permit. Njengoba sasishilo ingxoxo ziyaqhubeka nayo i-Home Affairs nayo uhulumende wase-South Africa nenhlangano zonke ezi-progressive ukuthi kuboniswane ukuthi abantu bonke laba ade sebechithe iminyaka elichumi lanye bekuma-permits la specially kuzokwenziwa kanjani ngabo ngoba vele kwakubenze bangena kulawo ma-permit ukuthi babengakhwalifayi kula amanye. So siyakwamukela kakhulu ukukhuluma kukamongameli.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council lukhangelelwe ukuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe ngolwesithathu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso esizimeleyo zisithi ukwephulwa kwamalungelo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuyaphambili. Umhlangano lo uzaqhutshwa kusetshenziswa inhlelo zabomabona kude njalo umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 lango-2016. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuhlaziywa kodaba lwamalungelo abantu eZimbabwe kuyinto eqakatheke kakhulu ikakhulu nxa kuhlaziywa emhlabeni wonke jikelele ngoba kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo samalungelo elizweni leZimbabwe sidinga ukuthi umhlaba usifakele isibuko esikhulu kubhekisiswe lokho kwenzakala ngoba kunengokwenzakalayo okungahambisani lemithetho yomhlaba lamalungelo omhlaba aphiwe ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke kuyathokozisa ukubona iUnited Nations ihlala phansi ithatha udaba lweZimbabwe ngendlela eqhakatheke kangaka okutsho khona ukuthi kasisodwa ekuhluphekeni kodwa bakhona njalo abanye abafaka udaba lwethu ku-agenda.
Uhulumende Ncube, kuyini esingakhangelela ukuthi akutsho emhlanganweni lo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngakolunye uhlangothi?
Njengenjwayelo uhulumende uzathi yonke into ihamba ngendlela efaneleyo kasoza vume ukuthi amalungelo abantu ayephulwa ngendlela thile ngendlela zonke ngokuba kuso sonke isikhathi kusuka ngo-1980 khona lemuva ubehlale sithi lizwe uliphethe kahle kuthe sekufika lokho kwe-Universal Periodic Review okokuxoxisana komhlaba wonke ukuthi kuncedisana ukufakela izibuko lokho kwenzeka kwamanye amazwe. Umnyaka nomnyaka kuso sonke isikhathi kusenziwa lokho uyabe sithi yena into zonke zihamba ngendlela efanayo enhle kakhulu. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi uzalandula uzaphika athi akulalutho engilwenzayo lobi kanti-ke inhlanganiso ezizimeleyo njalo ezamalungelo abantu zizakubeka nje ukuba kucacile zakubeka njalo kucacile ukuthi amalungelo abantu ayephulwa ngendlela enkulu kakhulu eZimbabwe.
Kahle kahle iZimbabwe ungathi isilela ngaphi kundaba zamalungelo?
Ziningi kakhulu indawo lapho okusilela khona. Singabangala nje udaba lwegugura wondi lona ngokwalo ngaphansi komthetho womhlaba kulalokho esithi lilungelo lokwazi, the right to know, ilungelo leqiniso, the right to the truth, ilungelo njalo lokuthi kulungisiswe okuyabe konakele, the right to a remedy. Wonke lawo malungelo ayephulwa ngokuphathelene lodaba lwegugura wondi ngendlela olwenzeka ngayo lokho bengazakala abantu abanyamalalayo abafayo. Kanti-ke kakukalungiswa lutho. Baningi njalo asebenyamalele kusuka ngosikhathi segugura wondi kuze kufike namhlanje lawo malungelo alokhe engalandelwa. Kanti-ke njalo siyabona abantu bengavunyeli ukuvota abafanele bavote okusho ukuthi bayavinjela ukuphatheka ekubusweni kwelizwe. Kanti-ke siyabona njalo abantu kabavunyelwa ukuthi batoyitwe emgwaqweni bakhulume lokho abakuthandayo. Ilungelo lele sithi freedom of speech, le freedom of expressing, le freedom of association, le freedom i-right to a peaceful assembly. Ungabala ngokuwa ngobuningi bawo ayephulwa amalungelo avikelwe ngumhlaba wonke jikelele.
Umnumzana Fihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Uhulumende weZimbabwe uyakulandula ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Uhulumende weMelika uthi ibutho leZimbabwe akumelanga lingenele kundaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thise. Uthi ibutho leli kumele liziphathe ngendlela ehlelwe yisisekelo sombuso sona esithi ibutho kumele livikele umuntu wonke lingathathi hlangothi njalo lizehlise libe phansi kombuso oyabe ukhona. Lenkuthazo yethu lweyisigodlo seMelika eHarare sona esiqhuba umkhankaso oqhuquzela uhulumende weZimbabwe ukuthi acande indlela ebalulekileyo ezakhokhelela kukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo kanye lakuma-by-elections aza kwenziwa ngombimbitho lonyaka. Isigodlo lesi sithi njalo abezombusazwe bonke kumele bachiyane lodlakela. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Isigodlo seAmerica siyalahleka ikakhulu owakuqala ngithanda ukuthi ngithi isigodlo seAmerica kasithi khona kuqala kususwe ama-sanctions akususwe izijeziso zenotho ngoba isigodlo seAmerica sikhanya sifunwa ngureferee. Yibo bafuna ukuba ngo-referee emumweni wethu weZimbabwe. kodwa wena berefera bemile opposition ngoba bathi bona akube lokhetho olunje kodwa bedala ama sanctions ukuthi abantu bazonde benze ukuthi abantu bazumvukela uhulumende bavukele uhulumende bavote bezondile ngenxa yomumo wama sanctions ngokunjalo laba bantu abaqale bona balungisise umumo wama sanctions basuse ama sanctions xa befuna ukuba lesay ukhetho lweZimbabwe njalo abaqale bona baye yenza ama electoral reforms khona ngale America ngoba undoda lo obekhona uTrump uthe yena ukhetho lutshontshiwe kabalungise bona kuqala ama electoral reforms khona ngale America kuqala ababona utshani elihlweni lomunye kwelabo elisho kulogodo yiko ulahleka kwabo abalako khona ukuthi ama ukhetho alukuhambi kuhle eZimbabwe nanilani ngokwabo lokhu thina ama silandela ama guidelines iziqondiso zokuqhubela ukhetho silandela iSADC asikwe America thina ukuthi bazasifuna ukudetectela ipace besitshele ngathi thina we belong to SADC iSADC sikhamba leSADC ekwenzayo iSADC ukhetho lethu leSADC yilo lwenziwe eZimbabwe lokho abasitshela khona lokho asikuthathi ngaphandle kokuthi bona bale interest siyabo ukuthi bancedisane le-opposition nge-regime change agenda abalayo.
Izeki layo bathi kumele ibe lugatsha oluzimeleyo olusebenza kungela kungenela kwabezombusazwe ikakhulu iZANU-PF.
Amvumelani layo iblame le enikwa iZEC ukuthi iZEC ayenzanga lokho iZEC ayenzanga lokho. IZEC iqhuba umsebenzi wayo ukhetho luba khona ngo 29 March mangumongameli sekhulumile ngakho ke konke lokho kusenziwa iZEC. IZEC kayikhethi bandla iZEC yiyo ebizela esikweni amabandla atshiyeneyo ukuthi angqikilane ngokunjalo ukhetho lulungiswa yiyo iZEC. IZEC ilungisile uhlelo lwayo uhlelo lwalulandelwe ama-elections akhona ngo-26 March ngokuningi ngokwana i-blame game le yenziwa i-opposition ukuthi abantu belekhala bethi hey lokhu akwenzakalanga hhayi abalaleli inhlelo zeZEC nxa ziphuma bazilandele abantu bahambe berejista ukuvota ngesikhathi sikhonaso esibaliweyo yiZEC. IZEC iqhuba umsebenzi wayo kuhle okumangalisayo asambeni siye phambili ngokuvota.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF. Aba mabandla aphikisayo afana leMDC Alliance bona abahlezi besethesa iZANU PF umlando wokuqilibezela kukhetho bathi bayavumelana lamazwi eMelika. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi inhlanganiso ezizimeleyo zezikhuthaze uhulumende ukuthi akhulume iqiniso ngokwephula amalungelo akwenzayo emhlanganweni we-United Nations Human Rights Council ozahlaziya umumo wamalungelo kuleli ngolwesithathu. I-Chronicle ithi ibandla leZANU-PF izolo limemezele amavizo alabo abazancintisa belimele kuma-by-elections ePhalamende aza kwenziwa ngombimbitho. Kodwa abazancintisa kumakhansili abakaziswa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Injani Studio 7 ngiyalibingelela ukusenelihle. Ngithi linjani lonke. Bentanda nje ukuthi ngingene ezombangazwe lapha. Kakhulu emaphathini akithi isindebele uMRPU leZANU leZaphu ekaSibangiso. Ngilesifiso ngekufisa kwami ukuthi aluba iZaphu ingangena ekhethweni loma by-election kumbe next year ingadobha. Bengifisa ukuthi iyenze zona izikhalazo lezi ezishiwo i-MRP ezikhalelwa i-MRP. La i-MRP yenze zona izikhalazo nxa ingene yadobha ekhala ngazo manje. Ziyenza okufananayo. Besides lokhu kokuqumilizwa, hhayi ngiyazi ukuthi lapho ngeke akuzothi kungaze kube into yamanje. Kodwa bengicela ziyenze okufananayo abantu bakithi ezindebeleni sikhala ngemisebenzi. Sibangilizwe kwakankomo qondisi alisilwele abantu benkosi lisilwele badala bethu sikhala ngemsebenzi bantu siyehluleka lokuthi sibuye emakhaya sizosebenza lati kona phema plaza la amancana esiku siyacela bakithi sibe lati bakithi lisikhulule bantu singavumele abantu bangaphandle abasuke eHarare kona babuye bezosebenza lapha esikhona umuntu nqa ukuthi ngwe Harare ebuya ezovula ibusiness anikwe umthetho ukuthi uqhasha abantu bakhona apha ekhaya siyacela abantu shuwa asidingi okuningi noma lingathatha umbuso kodwa onokuma MP labo bani bani shuwa siyacela ukuthi ikhe sizamele shuwa sizosebenza lati emakhaya abantu konoko siyeshiya konoko kuncane ayikho into ukugcwala abantu bempumalanga kuphela le mathelenti umuntu ufika avula ibusiness abuye labantu bakhe thina sizosebenza ngaphi bantu benkosi siyacela mqondisi moyo lo sibangilizwe siyacela ukuthi lenze into efananayo njalo libambane.
Salibonani kwi-Studio 7. Ngibingelela bonke abasakazi be-Studio 7. Kule ndawo likamqondisi mo, umqondisi mo kangeni kokhetho, kangeni kokhetho. Thina sifuna ukumvotela, sibaningi abatsha sifuna ukumvotela, kangeni kokhetho, sisamsupporta thina.
Salibonani emsakazweni wakithi, emsakazweni wabantu, emsakazweni wabomthwakazi. Sibonge kakhulu ngezindaba ezimnandi elisinikeza zona. Ngizaphinda njalo ngithi ngicela kakhulu abantwana liyanikeza isikhathi esiningi enhlanganisweni zakithi. Okwamanje sengathi nje liphinda futhi linikeze amandla enhlanganisweni zaseSozibele eziseHarare. Ngoba kukhona eminye imibuzo lapha abantu abayibuzayo ngenhlanganiso zakithi ukuboniswa ukuthi inhlanganiso, inhlangano zakwethu azinikezwa ithuba eleneleyo ukuthi zizichazise, zazise abantu ukuthi zona zimelele. Sicela kusiya phambili sengathi unganikeza kakhulu isikhathi kunhlangano zakithi OZAP, OMRP, OMLF, OMLO, oMhloko Womoya Esizwe, OBHU likazi zulu lezinye njalo esingazaziyo ngoba ziningi inhlangano zakithi lapha kodwa azazakali. Sibonge kuleyo ndawo, ngithemba le audio izobhekisiswa ikhangelisiswe kupromote inhlangano zakithi. Come 2023 abantu futhi bayazazi, bazi ukuthi futhi bavotele bani. Siyabonga.
Hallo. Jale yonke basakazi abalaleli ngihloniphe enkulu sithi linjani lonke sisithi lapho elikhona sicela lazi ukuthi umkhuhlane wecorona ubahile bantu bakamlimi sicela nilandele izixwayiso ezikhulunywayo. Hey, thina besikhala ngendaba le kaChamisa leyabo makhuphi uMonzoro ebizo. Besicela ukuthi uChamisa angabe kuthiwa uyatshintsha ibizo kusesemanje ngoba into ekhona esiyibonayo ukuthi khathesi angithi ibizo leli lizalokhuza liliza gcina abandala ekhaya bengakwazi besithi bavotela i-MDC Alliance kanti sebevotela uMonzoro. Maybe bona bafuna uChamisa ke leso kusiba kuyaba confuse abantu abadala. Besicela ukuthi uChamisa angabe uyaphela uyanika ibizo kusesema then ebesekhampena njalo wazisa abadala emakhaya kakhulu ema-rural areas yikho kakhulu okuney'nkinga ngoba abadala abaningi babengakwazi lokho. Ngiyabonga. Ngiyamaphosa ngikhuluma ngila eBotswana.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngibeke nje egcekeni indaba yabo Monzoro labo Makhube. Makhube lo Monzoro abangahlali la ngabantu. IMDC inye kuphele kaChamisa. Lokho ukuthi Monzoro, lokho ukuthi Makhube, MDCT namandlwani wonke wona lawo. Monzoro awula bantu vele ngubani ozachona kulandela njengoba Monzoro sikuzondwe kwedlula Makhube. Lawe Makhube uzimotshela isikhathi sakho akudla umuntu nje ozachona ezihlupha nje ufotela wena ayithi kumbuza thini Makhube. Engizama ukuthi ngucele nje kini lo Monzoro ukuthi ngale yabuyela kuMDC enkulu. Lathatha iVest House, lathatha imchina yonke, lathatha izinto zonke. Nawu lamhlanje izinto lelazo kodwa selisehluleke ukuthi lina liye phambili lina yini line lathatha izinto. Ama office lemdula kujolupho madoda. Esikuchoyo ukuthi come 2023 lapho elizobona khona kuhle ukuthi umumo uza kumanjani. Vele kasifuni khona ukulibona ngisho kancane kumbe ukuthini. Lamhlanje campaign amonzoro abalinika i-truck yamasotsha ukuthi izolilinda. Livumelizana uPF yangena phakathi kweni. Yiye lidlalisa kubiso yelenza udoli so. Asazi sizobonana ku ground emhlabeni yalizo campaign alizogijima.
Studio 7 labasakazi bethu abasiphi inhlelo ezimnandi kangaka. Ngiyadana kakhulu ngezenzo zika Thokozani Khuphe lo Monzora. Ngibona abantu laba badlala ngabantu labo. Asebethatha abantu ngani ngabantwana. Akulanto abayenzayo ekhanyayo. So ubona abakulelayo ipower. Ipower abalandaba lokufunda belungisela abantu. Into embono ngani ngaba ngcono ukuthi abantu abachiyane labo. Kungangcono lekile uvota ukuthi livotele uKhuphe labo Monzora labo. Chiyana labo abantu labo. Abantu abale confusion yabo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kukhale imbhobho enkambeni zamabutho kwele Burkina Faso izolo. Amasotsha esithi afuna inkokheli yawo ixotshe umsebenzi njalo ekhonona ngokungaphiwa izikhali ezifaneleyo ekulwisaneni kwawo labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. I-Voice of America yona ibika ukuba uhulumende wele Cameroon uthi usevule uphenyo kulandela ukufa kwabantu abangamajumi phose amabili 17 ababhubhele kwenye i-night club ngemva kokulumatha kwayo umlilo. Abanye babantu laba babikwa bebebukele imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Singene kudaba lweMelika. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken uxwayise umongameli wele Russia, umnumzana Vladimir Putin izolo ukuthi engalokothi ahlasele ele Ukraine ngoba lokho kuzabangela ukuthi ele Melika labangane balo betheze iRussia izijeziso zenotho ezilukhuni. UBlinken wethule amazwi la ekhuluma emsakazweni we-NBC. Amazwi kaBlinken aza ngesikhathi inkulumo phakathi kweMelika leRussia ziqhubeka phezu kwalolu daba. Amazwe angentshonalanga agoqela yona iMelika leBhilithane athi iRussia izama ukuhlasela iUkraine ihluthune lelo lizwe ngemva kokuba uPutin ethumele inkulungwane zamabutho elizwe lakhe emngceleni weUkraine. Umongameli Joe Biden laye usekubeke kwacaca emihlanganweni aseyenze lo Putin ukuthi engavele engene ngohlame kwele Ukraine baza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho ezizalimaza umnotho walo. Elebhilithani lalo lazise izolo ukuthi selithole impiko ethi uPutin uzama ukuhlasela ele Ukraine ngenjongo yokugenqula uhulumende okhethwe ngabantu ukuze lifake umongameli osekela uPutin. IRussia ithi ayithokozi lakancane lokuqhela kumanyano weNATO wona ovikela amazwe angentshonalanga. I-Ukraine izama ukuba lilunga lalumanyano okuyinto engafunwa yiRussia. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe le-ANC alivumelani lembiko ephehla inzondo eqondiswe ebantwini bokuza ememethekiswa ngamanye amabandla aphikisayo. IMelika ithi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kundaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thize. I-United Nations Human Rights Council iqhuba umhlangano wokuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.